ubudlelwano phakathi kwamazwe lawo mabili lokhu babhidlika eminyakeni engaphezu kwelithumi edluleyo elimelika lisola uhulumende weZimbabwe ngokungahloniphi amalungelo oluntu, indlela okwabiwa ngayo umhlabathi kanye langokungaqhutshwa kuhle kwekhetho. Ingcwethi ekubusweni kwelizwe zithi ukukhethwa komeli womutsha weMelika onsundu u-ambassador Harry Thomas Jr. akusoze kuguqule ubudlelwano bamazwe la ngoba vele iMelika iguqula abantu, hathi izimiso kanye lenjongo yayo emazweni la. Ocubungula ezokubuswa kwelizwe, umnumzana Hussein Spanda, uthi ubudlelwano bamazwe la buphuma esigodlweni eWashington DC khona eWhite House, kungakho abusoze buguquke ngenxa yomuntu osebuyile, kodwa buzaqhubeka njengokuthi bebuvele bunjani. Kumele kunanzelelwe ukuthi lapho uMeli lo esethulwa, wakhuluma ngokunyamalala kukamnumzana Itai Dzamara, athi kuveza ukuthi laye uzaqhubeka ngokunqineka ngamalungelo oluntu kanye lendlela uhulumende wakuleli aphatha ngayo izizalwane.
Sinanzelela ukuthi uthe vele nefika wakhuluma ngendaba yokuthi uyafisa ukuthi ahlangane lendoda le eyanyamalalayo uDzamara. Siyakhangela ukuthi iZimbabwe sikhuluma khona manje ilokhu ingalungisi izinto eziningi mayelana lodlakela, nezinto zodlakela mayelana ngendlela iZimbabwe njalo ekhulumisana leAmerica. Kulezinto eziningi iAmerica emelela ukuthi iZimbabwe izitshintshe, ayikazitshintshi.
Uqhubeke esithi lanxa kunjalo likhona ithemba ngoba kunyanga ezisanda kudlula amazwe asentshonalanga atshengisa ukuncibilika lokudinga ukukhumisana umlotha leHarare okungabe kuyinjongo yokuletha uMeli onsundu. Ethi sesiside isikhathi lokhu amazwe la afungelana ijoyi lamakhala abomvu osekumele ukuthi kukhulunyiswane kudlelwane njalo.
Kodwa-ke into engiyinanzelelayo yikuthi jikeleli nje singakhangela indlela iZimbabwe ebisidlelana khona le-European Union le-Melika, kukhanya ngani sokungcono ukwedlula le eminye iminyaka eyedlulileyo. Ngakho engxenye khonokhu nje kubuya kwakhe kungancedisa ukuthi kube lokuzwisisana maybe engxenye kumbe iZimbabwe nangokwayo la ingatshintsha indlela eyenza ngayo ezinye izinto.
Osakhulayo njalo eyisifundi kwezokubuswa lokudlelwana kwamazwe unkosazana Emily Mpofu uthi umbala kaMeli awulani lembono yakhe yelizwe lakuleli ngoba okuqakathekileyo yikuthi ngumeli weMelika omumethe okudingwa yilelo lizwe kungelani lombala wakhe. Izwekazi le-Afrika uthi lafunda isifundo ngomongameli umnumzana Barack Obama ukuthi izizalwane zeMelika ziqakathekisa ilizwe nganye lalokhu okulilungeleyo, hathi umbala womuntu kumbe imbali yokuthi wazalelwa ngaphi komhlaba.
Njengoba nje sekule minyaka eminingi umongameli wase-America engumuntu onsundu, akuzange kube lenguquko phakathi kobudlelwane beZimbabwe le-America. Ngakho-ke lokhu kubekwa komuntu onsundu njengo-ambasada angiboni kuzaletha utshintsho ngoba lo ambasada uphansi kwemithetho lezimiso zezwe le-America. Kungakho zonke izimiso lemibono yezwe lase-America mayelana leZimbabwe kuzadingeka ukuthi lo ambasada azihloniphe ngoba engelawo amandla okwenza izimiso ezintsha njengoba yena eyisithunywa sase-America.
Ilizwe leMelika lihlezi ligcizelela ukuqakatheka kokunanzwa kwamalungelo oluntu okwenza laze labeka umthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ngo-2001 ukuthi mhlawumbe uhulumende wakuleli angaguqula isiphatho sakhe kuZulu kanye lakwabaphikisayo kwezombusazwe. Elakuleli lihlezi lingenela eleMelika lisithi okwalapha ngokwalapha iMelika mayingangeneli eza kwamakhelwane lanxa nje kunyanga ezidluleyo sokwaba labanye abaphathintambo kuhulumende abakhanya belesifiso sokuvuselela ubudlelwano obuqakathekileyo leMelika. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguNothando Spanda.